Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 14 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zilela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe.
Into yobuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imessage isecirculate labo sebethumela ngama social media la ama message bephendula.
Ibandla le MTC Alliance lithi nxa ibandla lezana PF lingephula imigoqo yokuvimba iCoronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le MTC Alliance lizenze njalo.
Izana PF ikujwayele isikhathi esiningi ukuthi bayathi ukuthi lokho kungenziwa, kodwa bona behambe labo Java besiya emastrikini begcwalisa izitrikhi besenza intambo yabo.
Lamuhla siqala uhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amasela. Ukubumba amasela, amaseli isithathu esiqakatheke kakhulu emhlanganweni wethu wezana uPF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ethi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Akukacaci ukuthi imbiko le ingabe ilotshwe ngobani, kodwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezezizalwane zakwele South Africa ezilenjongo yokuxotsha abokuza. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuthiwani ngembiko le.
Kusho ukuthi Chris, kune message esiyitholile la ethi abantu bonke ama-foreigner kufanele abuyele kubo. So bazokwenza i-operation le izoyenzwa ngama-South Africans mhlaka 16 June. Kanti 16 June bona kathi i-holiday la. So bade basawafuna ama-foreigner. So i-message le ithi mhlaka 15 June kuzela wonke umSouth African ukuthi aphatheke kulolo hlelo.
Manje bona abokuza osuke wakhulumisana labo bathini nxa bebona imbiko yonale?
Abokuza especially abakithi, ngoba imessage leyi ithunyelwe ngolimi lwesiZulu, so abantu bakithi bapanikile abaningi, banokwesaba abanye abaningi especially laba abahlala emalokishini, ngoba izinophobia isikhathi esiningi qala khona le malokishini. So kuba nokwesaba aba okukhulu kakhulu.
Zona iziphathamandla zikahulumende sezike zakhuluma na ngalolu daba? Njalo nxa zingakhulumanga, ubona ungani nxa kuyukuthi ziyalulungisisa lolu daba, ziyaqala ngapi?
Asikezwa lutho osuka kuziphathamandla zikahulumende. Kusathulile nje, asikezwa lutho. Njalo angazi ukuthi bona bangakuphatha kanjani, ngoba akusiyinto yokuqala sikuke kwenzakala I think thathu konke. So lokho kuza ngazi ukuthi bona bazokuphatha kanjani.
Akukhona yini ongachiyela abalaleli ikakhulu abakhona ngapho kwele South Africa?
Ya, engakushiyela abalaleli ukuthi sicela njengezizakhamizi zakweli kamthwakazi bangarespond. Into yobuhlungu ukuthi esike sayinaka ukuthi abantu bakithi bangenza imessage isecirculate labo sebethumela ngama social media la ama message bephendula, uze besithi asiyindawo njani njani into ezinjengalezo izwe ezenza ukuthi abantu balapha bathukuthele kakhulu. So into engingayisho ukuthi nje ungazi bathumele ama message abo lawa isecirculate ku social media, thina singa respondi, asithuleni nje sibone silindele lo la ukuthi kuzokwenza kwenzakala ka na sometimes kungaba kuyi message ezikhiwe nje ezizama ukuthi zi insight ziphethe udlamo ukuthi abantu bokuza bashawe so abantu bakithi sicela lingakulandeli lokho lithule silindele lolo suku sibone ukuthi kuzokwenzakala na okunye okuzwisa la abantu ubuhlungu ukuthi abantu bakithi basebenza emsebenzini ema restaurant so yenye into abakhala ngayo basebenza ema restaurant bahamba ngemoto ezinhle abanye ngale kubo Cosmos sebe on izindlu into ebuhlungu into yakhona icishe ifana naye ithi nje kumthwakazi kwaphana ukuthi abantu beHarare sebe bazogcwala khona phana kobulawa ubuhlungu obuziwa ama South African yibo obuziwa yithi ngale kobulawa yibo obuziwa ngapha ama South African so hey angazi singathini ngale nda
umnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla le MDC Alliance lithi nxa ibandla lezanu PF lingephula imigoqo esiqinisiwe njalo eyokuvimba icoronavirus ngokwenza imibuthano labo baza kwenza njalo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wazise ngempela sonto ukuthi izinga lokuvimba ukumemetheka kwegciwane lecoronavirus selikhuphukile ngoba inani lababanjwa igciwane seliqonga. Imbuthano yonke akusamelanga yenziwe ngaphandle kwemfa lakho kumele kube labantu abangamachumi amathathu nje kuphela. Kodwa kunsuku ezedluleyo ibandla lezanu PF belisiba lemicimbi elabantu abaningi kakhulu kulenani elivunyelwayo phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane lecoronavirus. Ngokunjalo, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lezanu PF lingalokotha libuthanise abantu labo bazakwenze njalo.
Sinanzelela njalo ukuthi kulandela ama activity amaningi ama political activity amaningi asenzakala phakathi na kwamabandla amabili amakhulu kuleli lizwe njalo lokuba lama activities okunengi ngabantu abachiyachiyeneyo I hope ukuthi khona ama measures lawa guys yo ma measures wokuzama nje ukuthi khona ama freedoms abantu continue enciphiswa i political space kodwa ke thina esiza kwenza kasisoze silalele okukhulunywa yizanu PF. Thina sizalandela ibehavior ezakwenziwa yizanu PF. Izanu PF ikujwayele isikhathi esinengi ukuthi bayatsho ukuthi lokho kungenziwa kodwa bona behambe labo Java besiya ema-streetini begcwalisa izi-street besenza intando ya. So bangakwenza khonokho siyahlangana labo ezi-streetini. Lathi sizabuthanisa abantu, lathi sizatshela abantu ukuthi umkhonomi kawumanga kuhle, sizatshela abantu ukuthi abantwana kabasaye ezikolweni, sizatshela abantu ukuthi khona izidingo zabantu ababo zilokhu zibuya zilandelana zivele eSouth Africa ngenxa yokuthi kuleli lizwe akula msebenzi. Asisoze siyekele izanu PF ngayihambe ngendlela ekhulume ngayo nxalayo ingasoze ihlangane yenze amarali lathi asoze ihlangane senze amarali. So sizabakhangela ukuthi bona benza njani.
Manje bengenza imhlangano yabo lani bese liyenza enu bese libotshwa kuyaba kuncedeni.
Please wathi lami ngubuze umbuzo ngiphendulele umbuzo wakho. Ngithi mina bona bangayenza imhlangano yabo thina sesiyekela ukwenza ngenxa yokuthi bathe bona kule sebefaka ama lockdown rules kubona abangawalandeleli. So ke nxa thina singayekela bese sizuzayo ngokuyekela kwethu khona.
Wona umkhankaso lokukhuthaza abavoti ukuthi babhalisele ukuvota ikakhulu kusigaba seMathnorth bese kuhambe njani?
Siyasebenza Chris, siyazama izolo langemva kwaizolo besiphakathi khona kwetsholotsho South lapho esibe khona lemhlangano efika kwemine sehlangana labantu besigaba setsholotsho South sesiyazwisisa izikhalazo zabo ngoba awungeke wakhankasela ukuvota kwabantu ungakwazi ukuthi kanti vele okuyikho kade kubenza ukuthi bengasukuma ukuyavota yikuyini so siyahamba ku ground siyazwisisa ukuthi abantu bona bathini inhlupho zabo yikuyini bobotsholotsho ngale uyathola ukuthi inhlupho zabantu zihlanganisela inhlupho zona lezo ezokuthi abantu abalazithupha ngenxa yezizathu zegubura hundi kanye lezinye izizathu nje ezingabe zinjani so ngenxa yalokho ke into esesiyenzile ku ground ukuthi abameli bethu abantu amakokheli bethu abayiba kuma structures kuma constituencies ethu ong 13 sesithethina ngabahlale phansi labantu ward by ward polling station by polling station bebone izakhamizi ezingela ezingabhalisanga ukuvota lezi zathu zakhona ukuthi zizwakale ukuthi izizathu zakhona ngezani nxa kuyikuthi sebethe babakwazi kuyakubalula ukuthi khona and then bese sithi thina what interventions do we need to put in place ukwenzela ukuthi abantu bona labo bekwanise labo ukuthi ilungelo labo lokuvota beli exercise
umnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalikhulu lasikhombisa 107 ababanje igcikwane leCoronavirus kumanani awethulwe izolo akula muntu obulewe ngumkhuhlane weCovid-19 kumanani la iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMaswingo abangamachumi ayisithupha lane 64 kulandele kobulawayo okulabantu abangamachumi amabili lambili abatholakale belegciwane leCoronavirus inani labajove ijekiseni yeCovid-19 kumanani la lokhu liphansi kakhulu ngoba bafika phose inkulungwane kuphela 967
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abakobulawayo abaqoqa ukuphindisela emapholiseni ezindlini zabo kulandela udlakela oluqhamuka ngeviki edluleyo edolobheni kwatshiswa imithova emibili kwatshaywa imota zamapholisa leli phephandaba lithi lilemlayezo yeWhatsApp yabo uyindi labatshayeli bamakhombi etshengisa ukuthi baqoqa ukulwisa amapholisa sawona athe bengavele benze ubudlwangudlwangu uwindi laba bazabotshwa iphephandaba leSunday News lithi kulamantombazana angamachumi ayisithupha lantathu 63 abasuswa esikolo ngoba sebekhulelwe neli phephandaba lithi kulabantwana besikolo entabazinduna abangamachumi amane abazithwalayo ngoba beye emacansini labotsheketsa okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
njani lonke kwiStudio 7 khona ngapha eAmerica ngithanda ukubana ngikhulume kakhulu ngevaccine ivaccine kasiyomkhuhlane kankulunkulu asiyomkhuhlane kabani kodwa kwenziwa ngabantu ngamazwe anjengabochina i-third world war abakhuluma ngayo okuthi behlise inani labantu e-Afrika lehlise njalo abantu umhlaba wonke bazithathele lokho abakufunayo xa uhlabele ivaccine kukhona okuzakwenzakala esikhathini esilandelayo baningi esibabonayo kuma-WhatsApp nakumavidiyo amaye abasithumezela kuye ngohlelo lolo kuzele le vaccine abantu bafuze bakulimuke there's something secret behind okay Bill Gates yena lo ose America ngiyofaka imali kwi next generation abese sithi okokwenza abantu bakulandela la umhlaba wonke lawo la madokotela abafundayo bafundiswa ngoba betshelwa lokho abakutshelwayo kodwa ke isiphetho sakhona I vaccine ingozi ebantwini abaningi bazazala izilima bazabele iziphofu ingqondo zigcine zingasathathi bakumele bakunanzele uhulumende kabasazenzela abakufunayo kodwa sebesenza lokho abakutshelwayo babuye bakukhuluma ema emazweni abo. Ndiyakhangela futhi eBhayibhileni nxa ukhangela kuSamuel chapter 16.
Ngiyalibingelela, ngiyalibingelela lonke mthwakazi omuhle Gibbs Dube labo bonke khona ngapho kustudio 7 majournalist akithi onke. Ngiyalibingelela, siyalithanda singumthwakazi. Qhubekani lisipha indaba ezinhle njengoba likwenza singumthwakazi emathebeleni and Midlands. Lo khulumayo ngumothikhaya Ndlovu wethela nyembekhezi. Ngithi bantu bakithi asibambaneni, isikhathi sifikile sokuthi sibe nimunye singumthwakazi. Ngiyalicela lani khona ngapha ethela nyembekhezi bantu bakithi, ake nditshiyane nento zozana, tshiyanani lento esingasoze sibisele empilweni phambili, ezingasoze zivusa impilo yabantu babethu. Asiqhubekeni ngokubambana, sigqugquzeleleni, sifundisananeni ngomthwakazi, ukuthi umthwakazi i-MRP ngesandla sikamqondisi umoyo uzimisele, lathi sizimiseleni ukuzikhulula kulobu bubi esibubonayo, sibuthwalisa nzima iZANU PF. Ngoba umnangagwa uyasizonda, kudalwa sibulala, njalo kufakwamatshe ezikhumbuzo bona bayatshontsha. Lokho sibila kusithabisi ikakhulu kudiaspora, sizwa ubuhlungu kakhulu. Sicela ukuthi la kuground abantu kube khona elikwenza esikubona lathi sizabuya sikhona, siyeza njalo. Ngibonge la.
Salibonani basakazi bakwa-Studio 7 kwindawana zonke zomhlaba. Sithi masibonge ngezindaba zenu elisithumela zona, indaba zeqiniso, indaba ezimnandi, indaba ezingaphungulwanga ziveza iqiniso njengokuba. Ngiyambonga ubaba wezaphu lwana wama-veterans ezaphu, inkuthazo yakhe ukuthi abebama-veterans abezaphu kababhalise ukuze labo bazuze inzuzo. Ye, kuqakathekile ukuthi abalwa inkululeko especially kuviyo lezaphu bazuze labo inzuzo. Siyakubonga ke, lokhu kufanele kube njalo sibili ngoba balwela leli lizwe. Sisicela kubana sinanzeleleni khonapho ekuzuzeni inzuzo. Kulabanye abathi bangazuza inzuzo leyo xa kukudumbi vela kurhulumente, sebejika babe ngabezanu, sebejika babe ngabezanu njengalokhu sikubona emaplazini. Uthi ama-veterans athi umhlaba ngowabo, bathengisele abantu izitanda emaplazini lapha, sebenzisa abantu into abayifunayo. Ungangena eplazini sungwezanu. Le nto asiyinanzeleleni ukuthi ma sisidla le sithola lezo mali bese sithaba sikhohle ubuhlungu kade sivela kubo, sesiguquka sisiba ngabezanu, into engayisiyo. Ama-veterans lingabethu thina, lingabethu, lalela thina inkululeko yethu, lingaze lajika selisiba against thina njengalokhu esikubona emaplazini. Siyabonga ke umbiko lo nxa umawethu ama-veterans azathola lawo especially kulaba ababengabhalisanga kuqala. Siyabonga ubana xa uzaba lethuba labo isikhathi sokuthi bathole leyo mali. Awumbiko oqakatheke kakhulu. Siyacela sibabhalise sibili especially abakazaphu, abakazaphu. Sibonga sibili, hhatshi nochimvuyilo labo umjibha kuzaphu, hhayi babengekho, babengekho sibili. Kodwa ke imali ayitholi asiyithathe nini, kodwa ingasitshintshi sibe ngabezanu esiwa against abantu esalwela inkululeko yabo. Sisibahlamukele emaplazini lapha njengalokhu sikubona emaplazini. Ngiyabonga ngumdalinja ngise-Douglas Dale eGoli.
Hawu, salibonani, salibonani ku-Studio 7. Ngaba kuhle mali iphilile lonke. Siyajabula ngokuthi lisilethele izindaba ezinhle kakhulu, ukuthi ngathiwa elihlala liyenza kanjani. Siyafisa ukuthi indawo yakithi ibe lokukhululeka langaphe eMontrose, kuvuseleleke kacha kube le-studio. I-studio sesahambe eHarare ukuthi thina ngapha basasenze njengabantu. Ngizoba buhlungu ngamatshe lawa afakwayo babuye bakhipha abantu be-ZANU PF. Kube vele ube kuyayenza besizofaka amanye amatshe, sibe sesicela abantu laba abayiba babambe inkunzi laba badubula abantu, besilindele umuntu ozobuye ezothatha ilitshe babadubule. Maybe kungaba lokuthula. Ngiyabonga ama-audio le ngafunda.
Salibonani.
ngisali bonani basakazi ku Studio 7. Hayi sina siyajabula ukuba labasakazi abasakazela indaba esizithandayo, esizifunayo. Mina lesimanga sesiyona ukuthi ithi EMDCT, my ETE, my sesiyovota izaba yi-MDC Alliance. Why bengabe i-MDC Alliance kumanje kungakavotwa? Kuhle kucaca ukuthi kuhamba njani. Hayi ukuthi sekuvotwa manje, uma sekuvota kusimanga sebe-MDC Alliance kuzoba maki sekuwini Alliance bazothi labo bawinile. Hayi isimanga sakhona sesiyisimanga, sayazi ukuthi siyenze njani, zilandele bani, siyenze njani, bayahlangahlanganisa amabawo, sayazi ukuthi sivotele bani phela makunje. Sekunzima impela, kunzima impela ukuthi abantu baye kuphi ngoba bayazi ukuthi abantu vele bathanda i-Alliance. I-MDC ithi hayi la masupporta vele abantu abayithandi. Manje angazi ukuthi khona lapho sizoyenza njani basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, obeyinhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu usole umbuso kamongameli Joe Biden izolo ngesikhathi kusenziwa ukhetho olumsuse esihlalweni. UNetanyahu usole uBiden esithi uphatha udaba lwe-Iran ngesineke kodwa kungasoze kuphathise umvikela wele-Israel. Kusenjalo ilizwe leMelika liqhubeka lilokhu livula amabhizimusi liseketisa imigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus kulandela ukuhlatshwa kwabantu abaningi ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika edolobheni le-Houston e-Texas.
Baba Kande, umumo lapha eTexas oweCovid sesiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo. Kusekukhanya ngathi sibili hayi sekubuyele endaweni yakho, izindawo sezidinga abantu bokusebenza, indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha, hiring, kuyavulwa indawo zonke, kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini, yibo abangatholakali. Yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID-19 ngokwayo ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa, ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana. Yikho ke sekungathi kuyehla.
Indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini, njalo abantu kukhanya bengena ngobuningi yini endaweni lezi?
Awu sekuvulwe sibili, futhi chaka sibili, bonke abantu bayangena kuyaphithizela, sekuphithizela labantu, hayi abasafaki lamamaski akhona lawo, sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana. Sike sekhangela lapha nje indawo ezithile, sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu. Ye kukhanya ngathi sokuphose kuyabuyela sibili, le i-school holiday i-vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi, kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana, sebeqala lokuvakatshelana, sebeqala lokuthi omunye lomunye lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu, abazukulu beze ekhaya njengalokhu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelaki.
Namhlanje siqala ihlandla lakuqala lengxoxo lapho esizaba sikhangela khona indaba eziphathelane lamalungiselelo okhetho. Lapha ke siyaba sikhuluma lamabandla ezombusazwe atshiyeneyo okweviki yonke kuze kufike ngolwesihlanu. Umqalisiziba yiZANU PF, sixoxa ke lesiphatha amandla saleli bandla umnumzana Believe Gawule.
Ibandla lethu kathesi elisemkhankasweni wokubumba amasela. Ubumba amasela, amaseli isikhathe esiqakatheke kakhulu emhlanganweni wethu wekuzana uPierre. Yizo esilabantu abavotayo abayibo yiwo ama-voters akhona phana kusitrata senzisana. Isihlangano, imihlangano vele ubanjwe ngamasela. Wonke umuntu ubelonga to a cell. Ngokunjalo ke okwakathesi sisemkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khonapha etsholotsho, kodwa i-exercise yenzakala ilizwe lonke, sikwenza ilizwe lonke. Ikakhulu ke sina sigapha etsholotsho umsebenzi wokubunjwa kwamaseli esigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi. Amaseli abunjwa sibili kuzaze kuya kuthi inyanga nale uJune siyaphela, lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamaseli. Ngokunjalo abantu laba asebengene kumaseli yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota, ukuthi bengabi kumaseli kuphela bangavota, ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamaseli, yibo abantu abaqakathele kakhulu emhlanganweni, abayibo abayenza umhlangano ube khona. Yebo, abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu. Siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasibo bemabandla ethu bathathe ithuba leli ba-register ukuvota. Bese kuthi ekugcineni kwakho konke bese sithi ngaso siyafika kubani isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangekho kumabandla ezombusazwe. Bese siyacela kibo amavoti, bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo. Yibo abantu njalo abathi bona nxa sokufikela isikhathi sokuthi kuvote kwaphana babe sebekhangela ukuthi kathi ivoti yabo bengayisa ngayo. Ngokunjalo ke kuqakathekile ukuthi ukhetho luhambe kuse njalo abantu bavote ngobuningi babo, ukuze kungabi lomunye othi nxa ukhetho seluphutshile ebese sithina hayi awuhambanga kuhle, hayi mina kangenziwanga, hayi ukhetho lurikiwe, yikuthi abantu bavote ngobuningi babo. So umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote baregister ukuvota njalo. Yokhona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana nokubunjwa kwamasela.
Sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zeMatabeleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesiqubu. Khona ngapho kunjani?
Kanti into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni seMatabeleland kusukela emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota ikakhulu emshukulweni wethu eMatabeleland, ikakhulu ama-provinces ethu akhangela ukhangele inumber of registered voters ezikhona kuma provinces ngale Mashonaland. Uzathola ukuthi sina singemuva kakhulu. Izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isifaka kakuhle. Ngibona abantu abaningi abakithi base South Africa. Abantu abaningi abakithi, most of our people are in South Africa. Yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhona le bagcwele khona le South Africa. Lesikhathi nxa kufika exercise nale ukuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama holidays. Ngalo kuyakutholakala isikhathi ukuthi bethu be register ukuvota ngesikhathi exercise lesiba khona ama holidays nalabo kolenga mhlawumbe bese besiba ngabantu njalo bangabreak ababuye bezovota ngesikhathi sokhetho. Kwesikhathi singakhuluma but abaningi labantu bakithi base South Africa njalo konoko ukuthi ilokhu ze niyankoli iqhubeka kanje ihamba kancane 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 ku region yethu khona. Iyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo into zombangazwe lezi. Izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe.
Yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulo daba lwe-COVID-19?
Udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ilo kuze ne-COVID. Even the South Africa la ithi yona ngizwe labo malema sebekhuluma bethi bona sahamba siyekhrosa siyeZimbabwe nxa singathola ukuvaccinatwa. Ngiyamangala ama-front line workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abaloku beyangavaccinatwa lakathesi. Ngiyamangalisa but iZimbabwe ngiyitshayela ihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangela ingcono kakhulu. Njalo nje ngiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kula South Africa i-variant le-India COVID le ingasenzela okunye mhlawumbe. Kodwa ke senani ngibona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo. Ngokunjalo ke thina siyaphambili ngomsebenzi kodwa sinanzelela njalo sihlonipha silandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu beyenze i-social distancing lobu behlale begqoke amamaski.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho. elinga kohlwa siyaqhubeka kusasa ngengxoxo zethu lapho esikhangela khona indaba eziphathelane nokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izivalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela umbiko osusabalele enkundleni zokuxhumana othi kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Ibandla le-MTC Alliance lithi nxa ibandla le-ZANU-PF lingephula imigoqo yokuvimba i-coronavirus njengalokhu kade likwenza, lalo ibandla le-MTC Alliance lizenze njalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.